sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Ikudibana ku studio 7 ngomgqibelo mhlaka 20 kuLwezi 2021 igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje kuqhutshwe inkonzo kobulawayo eyokuvalelisa obeyisiphathamandla sezano PF umnumzana Simon Khaya Moyo, yena ozabekwa emathuneni eNational Heroes Acre ngomvulo. Umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usola ukuhlaselwa ngamapholisa labasekeli bezano PF ngesikhathi esenza imihlangano yokukhankasela ukhetho enyakatho yemandebeleni. Kunanzwa usuku lwabantwana olwe World Children's Day, abanye besithi ikusasa labantwana beZimbabwe lilivilibana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla lezano PF kobulawayo namuhla liqhube inkonzo yokuvalelisa obeyisiphathamandla salo umnumzana Simon Khaya Moyo phambilini kokubekwa kwakhe emathuneni eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo. Umoyo udliwe ngomkhuhlane wemvukuzane ngolwesithathu eseleminyaka yokuzalwa engu-76. Ibhokisi lakhe livulelwe ekade bezemvalelisa eBulawayo Amphitheater ekuseni laselithwalelwa eHarare kufuneral parlor yebutho. Umoyo ubedabuka ePlumtree eSanzukwi. Sixoxe lelunga lezano PF umnumzana Believe Gawule.
Awusilahlekelwe njengebandla lezano PF njengesizwe seZimbabwe. Yibo phela abadala bethu laba abebawaphemba indlela eyaletha uzibuse lo esikhuluma ngaye namhlanje. Kuphelela ngozibuse kokukhulula kwelizwe leZimbabwe, lokukhulula kwelizwe leZimbabwe kungabalwanga amadoda anjabo Simon Khaya Moyo, amadoda azimiselayo asebenza gadala lokuletha uzibuse kuleli lizwe leZimbabwe. Amadoda asebenza lobaba uNkomo yiwo amadoda asebenza lomqabuko lwalo lokanyongolo emsekuletheni uzibuse inkululeko eyiyo esilayo namhlanje.
Liza mkhumbula ngani kahle kahle ubaba uMoyo?
Ngokuzehlisa khe ikakhulu ekufundiseni abatsha ukukhokhela ukuhlonipha abantu, ukusebenzela abantu, yikho kwaba uKhaya Moyo. Ubaba uKhaya Moyo zonke zobugwelegwele lezi into ze-corruption wewakomuzi kubalela ibizo lakhe lini. Ubaba uKhaya Moyo ndoda yabihlanzekile kakhulu, indoda sele ngathi sibili nxa isenza umsebenzi iyabuyenza njengomsebenzi enganiqhathiwe sibili senza ngokuzimisela ekwenzela umsebenzi wayo nguKhaya Moyo lo. Angekubale nduze zeNtungameli uze kuthiwa uKhaya laphana isandla wafaka isandla entweni enzombo watsho njengombo wenzani, hhayi ukuthula yiko kube kukhona kuphela uKhaya Moyo lo usebenzela isizwe.
Kunhlelo zentuthuko lapha lingathi wayephakamela phezulu yini ikakhulu ekuthuthukiseni isigaba semathebeleleni impela?
Obaba uKhaya Moyo ngabadodalana ayesithi yona nxa ekhangela ekhumbula esebenza ayesebenza njengababa uNkomo ababesilizwe nxa uyi-national leader awumelanga uzikhomfayine kuvillage yakho, kodwa njengokuthi nxa uyi-national leader njengabojohn Nkomo, uNkomo wayethi nxa ekhuluma ethina hhayi madodaamadoda ahlanzekile njengabo Nkomo ayithi hhayi I'm a national leader akumelanga ngikhangele ingakhaya kuphela kodwa ngikhangele ilizwe lonke. Kuningi kodwa kwenzile uKhaya Moyo okukhanyayo ukuthi vine kuminisi of transport kuyakhanya imisebenzi ayilethi ayayenzileyo iyakhanya nje imisebenzi yonke ayenzile, even ngesikhathi engu-ambassador e-South Africa uyaimisebenzi kakhulu abantu bakithi abe bekhona ngale ngase-South Africa ukuthi ubancedisile kakhulu abantu abaningi. Yimisebenzi esiyikhumbulayo kababa uKhaya Moyo.
Umnumzana Believe Gawule ngowebandla lezano PF. Umkhokheli umongameli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usesole ukuphanjaniswa kwemihlangano yakhe ekhona athi kwenziwa ngabasekeli bezanu PF lamapolisa eMathebeleland North. Uchamisa usungule imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo kulumango ngolwesithathu lapho athi uhlaselwe ngamapolisa enkayi. Esuka enkayi uye endaweni esifana lecholocho lebhinga lapho abekhangelelwe khona ukugqiba uhambo lwakhe enyakatho yemandebeleni namuhla. Uchamisa uthe kungelani lodlakela ahlangana lalo olufana lalolo olumehlele eManicaland emaswingo lasemashonaland uzaqhubeka ngemihlangano yakhe. Uchamisa utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ahlangana laye kulimihlangano uthi usediniwe ngombuso wezano PF. Ngokunjalo uthi abantu bafuna utshintsho. Amazwi kaChamisa agcizelelwe ngumgcinisihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North umnumzana Prince Dube Kosipanda.
Uhambile wafika eVova wahlangana labantu eVova. Uhambile wafika eTokwe wafika wahlangana labantu eTokwe. Uhambile wafika eCholocho wahlangana labantu kuwaTokwe wahlangana labantu eBhubhude. Wadlula ebona abantu indawo zonke. Uhambile eBhinga uhlangane labantu abamangalisayo abangazake bebonakale behlangana nomkhokheli wabo kodwa becatshile. So thina nxa sikukhangele lokho kusobala ukuthi khona injongo yethu yokuyavakatshela emaphandleni iyaphumelela.
Enkayi lithi ilahlaselwa abantu bathelwa amathiyegasi ngamapholisa kwathi abanye babotshwa. Kwahamba njani kahle kahle kulabo ababotshwayo?
Abaningi sibakhiphe esitokisini samapholisa sokungama past 9 ebusuku ngolwesithathu. Ngoba bebelokhu bevalelwa, abanye babanjwe ekuseni bavalelwa kodwa amacala abo engaziwa. Abaningi bakhona baphume bengahlawuliswanga lalutho, kwathiwa hamba nini kuphela kodwa namhla beselivalele ukuthi lingavunyelwa ukuhamba-hamba kule ndawo. So yikho okwenzakeleyo. Lami nginjenje ngisuke enkayi ngingumuntu osexhotshaniswa ngamaphoyisa ukuthi khona ngiphuzeleni ukuba senkayi, ngilokhu ngizama ukuthi ngikhiphe abantu akade besemapholiseni. Yikho esihlangane lakho phakathina kwenkayi. Etsholotsho lakho bebevimbile kodwa kungasenani. Etsholotsho sikhwanisile ukuthi khona singene siyekwenza imihlangano yethu yaze yaba mibili. Singazange ke sihlangane lohlupho olukhulu ngaphandle kokuthi sike salandwa womunye umuzi lapho kade sihlangane khona. Singama-structures lapho besihlangane singama-structures nomongameli engekho. Kuyimi nje njengo-provincial chairman ukuthi ngizokhulumisana labantu kodwa kufike kwaba nzima. So sisilethelwa amasotsha, sisilethelwa ama-CIO, sisilethelwa i-ZRP, sisilethelwa bonke bebuya ama-state security agents besiza lapha kade sikhona khona. Baze bangena lendlini yokupheka ukuthi wothi sibone ukuthi khona uChamisa akakho yini lapha.
Umnumzana Prince Dube Kosipanda ngomgcinisihlalo weMDC Alliance yeMathebeleland North. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi ubengabambeki. Kodwa useke wakulandula ukuthi yibo abavimba imihlangano yeMDC Alliance. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi amabili lambili 22 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela bedlula inkulungwane ezingamachumi amane 41,965. Abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilichumi 10,103. Inhlanganiso ezizimeleyo eMathebelelendi sezisungule umkhankaso wokukhuthaza uzulu wemaphandleni ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho luka-2023. Umkhankaso lo usungulwe izolo phansi kwesihloko esithi Ekhaya Vote 2023. Inhlanganiso lezi zedlula amachumi amabili njalo zigoqela iHabakuk Trust, iBhethu likaZulu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights, iCenter for Innovation and Technology, iBulawayo Progressive Residents Association lezinye ezitshiyeneyo. Umkhankaso lo uza ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ibikwa isithi isigaba sakoBulawayo silakho ukulahlekelwa ngama constituencies amathathu ngoba kulabantu abalutshwana ababhalisele ukuvota.
Lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela nampaba fubembula.
Kwezemaphandleni eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwabantwana olweWorld Children's Day namuhla, izakhamizi zikaWard 2 ewilikisa esigabeni semathetheni zikala ngekusasa labantwabazo ngenxa yokuswelakala kwesikolo semfundo yaphezulu isekendari okubangela ukuthi abanye abafundi baphelele kugrade 7. U-Albert Ncube uyalandisa.
Lesi sikhalazo sivele kwinsukwana ezedluleyo lapho inhlanganiso World Vision ivula ngokusemthethweni izindlu zokufundela ezimbili ezakhe esikolo seWilikisa Primary incedisana labazali. Izakhamizi zamukele lesi sipho ngezandla zombili kodwa zaveza ukukhathazeka ngekusasa yabafundi abazafeza izifundo zabo kulesi sikolo. Umgcini sihlalo wekomidi yabazali ebona ngokuthuthukiswa kwesikolo seWilikisa, uMnumzana Ranbon Ndlovu, udakula sikolo semfundo yaphezulu esigabeni sabo okudala ukuthi abafundi behambe imango emide besiya izikolo eziseduze.
Ikusasa yabo ingaphi? Khangele ngathi kwahamba umntwana wakhona esikolo njalo unina umvusa ekuseni ngeyafast 2 umntwana lungu yakuthi ngafika ku-3 o'clock athi mkhombe indlela athi hamba uye secondary ngaphi enkazi about 20 something kilometers from this point.
Uthi lokhu kufaka abafundi engozini enkulu.
Okulandelayo ukuthi abantwana labona laba bazaba abantwana abathola abantwana okuthiwa ngamagusini sebebaleka endleleni bacathe ngokuba ukhathana kakhulu ukusuka labo siye enkwizi ukusuka labo siye ekuthiwa elokuzeni esimwango konalo felabhuzi. Umama nxa esalelele ethi akuhambe kuhle mntanami emtel ukuthi ahambe 20 something kilometers esiye esikolo.
Amazwi la agcizelelwe ngukhansila weWilikisa uNkosikazi Zwelibanzi Mpofu othi kusasa abantwana esigabeni sakhe iluvilibana.
Umfula abawuchapha umzingono yaqhanisa uqeda 2 weeks ugeleza. Umntwana oyinkazana nongumfana behlezi endlini bemele ukuthi umfula uyentshe. Isekondari enye elandelayo ikuwadi 1 enkazi. It's about 20 kilometers nxa usuka khonapha usiya khona ngale 40 kilometers uhamba lokuphenduka. Hambe umntwana kuyini angakuzwa?
Umqondisi ogadza lwezemfundo ezansi eMandebeleni, uNkosikazi Beatrice Manjere, uthi bazasebenza ndawone lenkokheli zesigaba ukuze kwakhiwe isikolo semfundo yaphezulu kuwa-2.
Asenzeleni abantwana kube lula, izikolo kazibe seduze labo ukwenzela ukuthi singabi labantwana abacina sebehlezi ngekhaya ngenxa yemimango. Ngaleyo ndlela ke mama sizacela ukuthi ke lingene sekucouncil set the ball rolling kube lesikolo ngoba lokho esikuzwe lapha hayi sizancedisana.
Kumaviki amabili adlulileyo inhlanganiso yeWorld Vision yethule izindlu zokufundela ezine entalale primary school laseWilikisa ezakhe incedisana lezakhamizi zona ezaphatheka ekutshayeni izidina lokwakha. Umphathisikolo weWilikisa uMnumzana Themba Ndlovu uthe umsebenzi oyenze iWorld Vision umkhulu kakhulu njalo uzathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo.
Bazinika ama-desk, ama-tables lawana, ama-single tables, ama-junior classes angu-80, lezitulo ezingu-80. Kodwa hayi ngale ku-ECD siyalinika izitulo eziyi-50 Lama deski lama tables ayi 50.
Umqondisi weWorld Vision emhlukulweni ezansi eMandebeleni umnumzana Shepherd Dlamini uthi bazimisele ukuthuthukisa ezemfundo emaphandleni ukuze abafundi laba bafeze amaphupho abo wokusilela kwezikolo zemfundo ephezulu esabelweni sezansi eMandebeleni sokudala ukuthi iningi lingabhuthi isikolo ligcine liphephele eGoli. Ngiyimele umsakazo weStudio 7 ngiseWilikisi eMatshetsheni ngu-Albert Ncube.
Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Botswana namuhla emini ukuyaphatheka emkhosini wokunanza usuku lweWorld Children's Day ebambane lomongameli walelo lizwe oweNamibia kanye lowaseZambia emkhosini owenzelwa ebholohweni elixhumanisa amazwe omathathu elekazungula. Ugatsha lweUnited Nations olubo ngendaba zabantwana olwe UNICEF lalo luphathekile kulumkhosi. Sixoxele ohlaziya izombusazwe umnumzana efihlela Ncube othi uhulumende kaMnangagwa kumele aqakathekise ikusasa labantwana.
Impilo inzima kakhulu ebantwaneni. Lokho kuthiwa ibuyanga babantwana i-child poverty kuphezulu, indlala yabantwana i-child hunger iphezulu, imikhuhlane yabantwana ukuthwala nzima nje balala bengadlanga, abantwana baye esikolo bengadlanga, bahamba nqunu, ungahamba emakhaya lapha edolobheni khona lapha, bahamba ngama uniform adabukileyo ngezicathulo ezidabukileyo, bahamba ngamaphataphata esikolo, bahamba ngamasokisi adabukileyo, bathona bengadlanga, abala electricity yokusta abala makhandle lokustada, abala paraffin yokustada kulabo abafundayo. Lezi insane ezinye zile standard growth, lokuthiwa standard growth ukuthi umuntu angakhuli ngendlela efanele akhule ngayo. Ungakhangela kunzima kakhulu ngenxa yokubuswa kabi. Ilizwe leli ukufa kombuso kubulala abantwana kakhulu, njalo bathwele nzima abantwana, bethwaliswa nzima yokubuswa kabi ngabantu abadala.
Umongameli Mnangagwa kuyini ongamkhuthaza khona, kuyini angakwenza ukuze abantwana beZimbabwe babele kusasa eliqhakazekileyo?
Into engayicebisa kakhulu yikuthi ukubusa kahle ilizwe yikho okulungisa ikusasa yabantwana. Akusikho ukuya ku-United Nations uye kusadakhi uye ngaphingaphi uvakatshele amanye amazwe uyexoxisana lawo. Siyakwazi ukuthi ikusasa labantwana lilungiswa ngayiphi indlela. You eradicate corruption, imali yekukhulisa abantwana. Ufaka imali emfundweni bafunde mahhala bangavinjelwa yikuthi kabala mali. Ezibhedlela kube le mithi belatshwe ngendlela efaneleyo bengavinjelwanga yokuthi abala mali. Asebekhulile bayafice ikusasa elihle. Okwamanje ilizwe liyadungwa, liyaqathwa, liyaqedwa, liyahlinzwa, liyaphululwa, lenziwa yonke into. Kudliwa sengathi akula kusasa. Akulanto etshiyelwa abantwana, akulanto namhlanje izani yona lebusayo engathi iyenzela abantwana ngensuku yeminyaka yona ledlulileyo. Abantwana bathwele nzima ngaphansi kwalombuso, ngakho kaguqulwe indlela okubuswa ngayo, kuguqulwe indlela ilizwe liphethwe ngakhona, kususwe i-corruption, kuhlonitshwe amalungelo abantu, abantwana labadala. Kunini kwakhulunywa ngama-child marriages aqhubeka? Kunini kwakhulunywa ngezinto eziningi ezibulala amalungelo abantwana, ezilimaza abantwana? Kumele uhulumende akulungise khona lokho, kumele kufakwe uhulumende oqondileyo ozakulungisa khona lokho.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusaswe. Uhulumende yena uthi wenza konke akwenelisayo ukuthuthukisa abantwana. Singene kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uzithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Otilius Manda obona ngeziphathelane labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ingxaki ezibhekane labesifazana kuleli dolobho.
Ezela kumasalada ukuthi council wakobulawayo esithi sesibuyela njalo ku-72-hour load shedding ngokuthi sesisiba lezi nsuku ezimbili kusiya kwezintathu singelamanzi. Sivele sisesimeni samagesi amagesi intambo ziyatshontshwa ukubiselwa kwangkhona kube nzima osokwenza ukuphila kwabomama kube nzima ngoba sesibuyele esimeni sokuthi siyedinga amanzi siphinde siyedinga inkuni ikanti bekulula masilawo okukhanyisa siswele kuphela imali yokuyathenga ukuthi sipheke. Kunamalokithi lezi ndawo sibili asebenze isikhathi eside kakhulu bengela manzi njalo ekubuyeni kwawo ebuya ukuhamba insuku zenezi 72 hours amanye angona abuya vele engahlanzekanga engcolini okwenza njengezakhamizi sibe lokwesaba okukhulu ngoba sike sawelwa luhlupho lwempilo zabantu ezalahlekayo eluvizi labantu ababanjwa imikhuhlane yesihudo kumalokithi ethize koBulawayo.
Uhlupho lolu luthinta njani kakhulu abesifazane olokusilela kwamanzi lamagetsi?
Umama wonke indaba yamanzi lendaba yamagetsi imthinta kabanzi ngoba umama enguye umgogodla webhuma. Ma kungela manzi kukhangela umama, ma kungela magetsi umama nguye omele abone ukuthi uzadinga ngaphi inkuni. Okudala ukuthi omama begcine bevasa izinto ezingekho emthethweni, amaphepha adala i-pollution phakathi komkhathi okwenza sine futhi sisiba leminye imikhuhlane ememethekayo. So umama wonke usebunzimeni ngalolu hlupho olukhona. Njengenhlanganiso emela izakhamizi sihlezi sikhulumisana layo njalo nje i-council kusukela nje udubo lwamanzi ngitsho langaphambilini lakathesi lo zeso sike sathintana laye kakhulu ngoba sokulo hlupho kakhulu. Ukuhamba kazesa kuyenza kube mnyama lokubanjwa kwenkunzi ukhule phakathi kwesigaba.
Ngaphandle kwalokhu ungathi kukhona yini futhi uhlupho olubhekana labesifazana lamantombazana ngalesi sikhathi izikolo zivuliwe la nge-COVID-19?
Eyi, ku-COVID-19 kuba nzima kakhulu. Wonke umuntu kumele avonele ukugoqela amamaski, ama-sanitizers. Uyithola kuphela othi uyithele uma ufike kumbe endaweni zempilakahle. Kodwa kuba nzima kakhulu ngoba ngokumemetheka kwalomkhuhlane kwenza yonke into evikela lomkhuhlane ingabambeki ngentengo ezitolo ngoba wonke umuntu uyabe sekhangelela ukuthi yinto ozayithenga ilokufuna ungafuni. Okunye esikukhangeleyo khona nje izinto ziyadula. Ukuphila nje khona akusekho lula ngoba ivele yona le misebenzi ingekho osokudala ukuthi kube lokudlwangudlwanga okuningi phakathi kwamagoma. Esingathi i-gender-based violence ayifi yaphela emagomeni ngomume esesiphila kiwo ngoba sesibuthene walindawo singelanto esiyenza.
Abantu bayabhalisela yini ukuvota labo abathi bafuna kuguquke isimo esikhona?
Ekubhaliseni ukuvota kulo hlupho thize wona nje ama-centers angikhona inxele iseceleni okwenza ikakhulu ngasikhuluma ngokuthi siyebhalise ukuvota kithi thina omama uzaqaunti kumele uyethandela abantwana uphinde udinge imali yokugada usiya khona ngani le ndingi bezifika zidingakala ikakhulu ama-proof of residence kupha abantu abangazikhupha ekade sifisa ukuthi nga ama-centers ayehliswa alethwe phakathi kwezigaba lapho esingagadi khona esikwanisa ukuvuka siye khona lezi thupha zithatheke lula kungabi le nani elivunyelwayo ukuthathwa elinye lingakwanisi ukuthatha ngoba kuyabe kunabantwana okumele beye esikolo abafuna ukuthatha izithupha lezi thupha ezele zilahlekile kwenza impilo ibe nzima kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda okhokhela ugatsha oluphathelane labesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights.
Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga ukwamukelwa bhodi, ngiyabingelela.
Ungasitshela ukuthi udubo lolu olwenhlabathi lubhahe unganani njalo ngeyiphi indawo ekhanya ihlaselwe kakhulu?
Kobulawayo ikakhulu endaweni lezi ezinganizi semaphandleni esithi iperi ebheni Bulawayo, ikakhulu endaweni yaseMethodist Village, Ward 17, uhambe eNyumazwi, uhambe St. Peter. Ukugayigejwa kwenhlabathi kungekho emthethweni esithi yi-sand poaching sokubhadlile kakhulu. Okwenzakalayo abantu laba bama-trucks ukuthi badinga ichebe-chebe njengoba sikwazi kula mfula eduze kwaKobulawayo. So bananzelela ukuthi kule chebe-chebe engaphansi komhlabathi lo esiwujayeleyo esigcoba phezu kwawo. Bayaqhatha abafana babuyayo, abafana laba kwezinye izikhathi babuya ebusuku ngama-12, ngama-1, ngama-2. Befake amalayitha njengalawa okugejwa ngawo ezimayini, bafike bagebhe amagodi. Bangagebha amagodi batshone baye phansi kwezinye indawo 2, kwezinye indawo 3, kwezinye indawo 4 meters begebhe igodi besiya phansi, bazi bayebamba ichebe-chebe yangaphansi. Bengayibamba ichebe-chebe leyo besebegebha umgero-ke phansi, sebegubha-ke ikani ngabantu abagubha igolide, abadinga igolide, bona beyihwatshani ichebe-chebe leyo, basebeyenza amadunduli inqumbi. Then ilaba abamatraki bese bebuya sebethenga kibo. Laba bantu sebebhidlize umhlabathi ngoba sokuvuleke imifula lapha kade imifula ingekho khona. Amasimu abantu asegejiwe sokuyimifula. Kukanti le minye imizi sigejiwe kulomunye umuzi kakhulu osugejiwe kwaze kwawobokela izindlu ngenxa yesenzo sona lesi. Sike sathi sixoxisana lezakhamizi eziaffected. Bathi bona ungathi uyazama ukukhuluma labo uthi uyabakhuza ukubonise, bayakuthembisa ukushaya, bayakuthembisa ukubulala ngoba ngabantu abasebenza ngendlela engani ilobugebenga. Bahamba bengama-groups. Sike sathi sibuza satshela ukuthi bafika simile i-group, uyathola labantu abafika maybe 20-30 abagebhayo khona phe busuku. So isokulamagodi indawo yonke yona liyana engiyibalayo ePerry Urban Bulawayo.
Police wona athini selike lakhulumisana lawo na?
Sesike saxoxisana lobumthetho labo bathi into abazama ukuthi bayiqede bayenza ama patrols, but okwenzakalayo ukuthi umganga mnengi so nqabe ngapatrola kulindawo kwesikhathi labo bayama, bathi bengama basuke lapho babe bemile lapha kanti sebediscovering indawo futhi asebebhizi futhi bekorokoza kiyo ubusuku bonke. So bangabantu nje abangeze baregulateka, even ama rangers la isithi council sike yathi ukuthi yazama ama rangers ukuthi abathi abalandelele kodwa bayabaleka then bayevumbuluka kwezinye indawo. Leyi problem yelizwe okokuqala, it's a sign of unemployment. I-unemployment isinkulu kakhulu, abantu abangasebenziyo baningi kakhulu okwenza ukuthi abantu ngendlala lokuhawula bagcine belahlekelwa yibuntu. Esikukhuthazayo ukuthi uhulumende ngaphange phela lungise umkhonomo welizwe abantu bathole imisebenzi.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu. Ngivalelisa abalaleli, engingakukhuthaza abalaleli indawo zonke nje zelizwe ukuthi kasivikeleni ezemvelo zethu, singaphatheki emisebenzini lezenzweni ezizatshabalalisa ezemvelo, singaphatheki ekuphambaniseni amalungelo abanye ngoba ilungelo lomunye lililungelo lakho, lelungelo lakho lililungelo lomunye, njalo amalungelo ethu sonke alungelo sasizwe. Ngiyabonga, inkosi lenzele kahle.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isiphathamandla senhlanganiso yeMatabeleland Institute for Human Rights, ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris, siziphethe ngebezihamba phambili. Kuqhutshwe inkonzo kobulawayo eyokuvalelisa obeyisiphathamandla seZanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo ozabekwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare ngomvulo. umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa usola ukuhlaselwa ngamapolisa labasekeli bezanu-PF ngesikhathi esenza imihlangano yakhe enyakatho yemandebeleni. Kunanzwa usuku lwabantwana olwe-World Children's Day namuhla, abanye besithi ikusasa labantwana beZimbabwe libuvilibana. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezinye njalo kusasa ngo-7:30. Yimi uNtungamilinkomo, uNkololo Gwana wamatukanduna.